izulu liyana mnumzana okwamaqiniso asuku zonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu abakwanisa ukuvuna yilo labana abafake imiqulo abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu angona liyana kakhulu ukuthi hayi okulinywe lokhu sokusiba yelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa baya bengasebenzisanga khonoko
ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona
ya abantu bathwele nzima kathesi lokunakwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona edede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hhayi ukuhlakula abasahlakuli sebenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakuleki so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakhathesi izakhamizi zesigaba lesi esesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hhayi izulu kubantu balungiselele ukulima hhayi izulu eli-right ukhuna because lenesi sikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance yokuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khonoku kuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kusho ukuthi kuyabe kukwanisa ukufa lazinhlanyelo zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane.